abaphoyela singoma ukuthi bazathumela amanye amasosha yini khona ngale DRC bazaxoxisana yini le M23 la kanye le lohulumende wase DRC lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana afana labo FDLR abanye amanye ama stakeholders afana labo Rwanda labo Uganda. So into enzima kakhulu isinqumo sakhona ngeke sikwazi ukuthi kusophuma njani kodwa esikwazi ukuthi kule nkinga enkulu and inkinga le ingalungiswa nje ngokuqhuba ingxoxo phakathi kohulumende we DRC labe le qembu le M23 lelana abalisana lalo khona le eMpumalanga yase DRC.
Yes, yabona sokulokuxabana okumangalisayo phakathi kwamongameli wakwele Rwanda uPaul Kagame kuzobuya lo mongameli wakwele South Africa uNomzana Cyril Ramaphosa. Ukubona njani khonokho pho nxa kunjalo kungalungiseka yini khonokho?
South Africa is a regional superpower, so ilama resources ilamabutho le-equipment yokuthi bangenele laphana bazama ukuthi bona baxhase uhulumende wase-DRC namanye amaqembu abasebenza la ukulwisana le M23 yona exhaswa yi-Rwanda. Kodwa-ke umongameli we-South Africa ungena ngohlangothi lwe-SADC besithi i-M23 idala umonakalo omkhulu kakhulu laphana e-DRC, so kumele bayilwise izinqotho laphana iphume e-DRC laphana. Kodwa-ke umongameli wase-Rwanda umnumzana uPaul Kagame uthi hayi bo, ngeke lina lixhase lo hulumende wase-DRC elisana lezi zalwane zase-DRC laba abe-M23 abangamathuthi abaxhasa iqembu le-M23 uthi manje ufuna ukulungisa indaba leyo kumele nje uhulumende wase-DRC nomongameli wakhona umnumzana uTshisekedi ahlale phansi lalaba abantu be-M23 ngoba abantu laba ngamathuthi kodwa ngabantu be-Rwanda. Yena angenza ngathi ngabantu abavela ngaphandle ngoba uhulumende we-DRC ulesinqumo sokuthi hayi labana abantu asibazi labana abantu bangabaphandle bavela ngale eRwanda. Kodwa-ke umongameli weRwanda aphinde abe le inkinga ukuthi hayi bo, lina ngeke linise abantu benu lisebenzi nabantu abaqhamuka ngaphandle abavela ngaphandle labe FDLR laba ngamahutu aseRwanda babulala abantu onyaka lwana-94 babaleka bayangena e-DRC yibo asebesebenza lokhu kubende ka-DRC elisana lezala ze-DRC lezi eziku-M23 ezithi zona zicela ukuthi uhulumeni wase-DRC avume ukuthi yizizalwane zalaphana ngabantu labana asiwo bantu abavela ngaphansi.
Ye umongameli Emmerson Mnangagwa-ke ngamafitshane ubona ngazane uyadlala zingabani khona
yena uzagijima vele ngomzila we-SADC baza kuthi hhayi impilo njengoba isimemetheka kangaka kumele i-SADC ibone ukuthi yenza njani kuthi i-SADC izoxoxisana le UN mission leyana ibonisane lohulumende wase-DRC ibonisane lamanye amaqembu ayisebenza lawo phansi laphana ukuze bazame ukuthi bafake amabutho abe maningi bazama ukufaka laphana i-logistics zibe ziningi bafake ilokuzeni bafake i-equipment izikhali zokulwa laphana ukuthi zibe khona. Kodwa-ke akusoze kusize lutho ngoba nxa besenza njani kusho ukuthi sebemema amanye amazwe asemngceleni wase-DRC ukuthi balungelele udaba lolwane ikakhulu yona iRwanda.